Abantu babuyile kodwa lizananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID. So sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze. Izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba u-president u-Douglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu zephathi thathela kusukisela izigaba ezinjengabo 2002 kusiya kubo 2008 sinqoba sisenza i-constitution entsha ebeka njalo umbono ewuveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze silandela ezinyathelweni zikababa owasichiyayo upresident uMorgan Richard Tswangirai njalo kube lezi khulumi ezibalisela uvice president umama uKhuphe uchairman webandla uMorgan Komichi kanti obonge abantu nguvice president ubaba uMdzuri sibe njalo lezethekeli ezivalisela zona ama alliance partners ama members MDC alliance njengokufunjwa kwayo ngo 2017 ngubaba uTswangirai wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anxuselwe khona ebekhona ke wonke amabandla ibandla kade silingekho ngele transform Zimbabwe elikhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumele esivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor uLovemore Maduku
bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene njalo ungasitshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxusiwe kucelele MDC Alliance.
Akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenzi MDC Alliance. Ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa mfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangatshisa usiba lothendele kube lokulwisana. Ngoba behawukela ukuthi kubandla le MDC khathesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale kupolitics. Kusukela kupresident oVice President chairperson nje khonapho akade kungani kuyahlupha sivela kuCongress kubanjweni abantu basebenza ndawonye besebenzele ukuthi balethe inguquko kubantwana beZimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuZANU PF ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo elizenzi MDCT Alliance kumbe bathi bangobani abafonywa ngo 2019 kodwa labo sebefuna ukucelebrate 22 years yebo kambe siyabe sikufisa ukuthi ngabe bayaba khona ngoba thina kasixoxi muntu kaselwe lo muntu silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yiconstitution ye MDCT iconstitution yebandla iyo etsho ukuthi umkhokheli ngubani.